bayaribena ngeseven days sesizalandela iprophecies ke zebandla ezichasiswa unobhala jikelele ukuthi thina njengeprovinsi sesizarekommenda kwi-national disciplinary committee ukuthi sithathe amanyathelo ngalowo councilor owazange arizane simtshelileyo ukuthi arizane. Yikho-ke ama-processes atsho asezaqala. Akula nto esitshintshile eguqukileyo, hhayi lokho kufanana lendlela esakufaka ngayo ukuthi simpha 7 days ukuthi ayehle ekubeni-ke ngumsekeli kasodolobha.
Unobhala jikelele umnumzana Monsora kakwazi ukuthi kwenzakalani?
Unobhala jikelele uyakwazi konke okwenzakalayo, kodwa-ke kungumlando wakhe, kungokunye kwemisebenzi yakhe ukuthi akhumbuze inhlanganiso-ke ngesisekelo sebandla ukuthi kambe ama-processes ebandla ahamba njani. Yikho-ke usikhumbuzile-ke lathi ukuthi hhayi linanzeleleke lina lixotshe muntu kalithini, kodwa-ke liyarekommenda ukuthi umuntu axotshwe xa kuyukuthi sihambanise. Kule branch disciplinary committee, ward disciplinary committee, district disciplinary committee, provincial disciplinary committee, le national disciplinary committee. Yikho-ke thina kungahlala i-disciplinary committee lapha sesizakuyarekommenda-ke kwi-national disciplinary committee-ke ukuthi lowo muntu-ke ngasuspend kumbe ngaxotshwa enhlanganisweni ngoba engalandelanga isinqumo sebandla. Ngoba singakhangela-ke i-national yiyo yathoyo yakhethayo ukuthi umsekeli-ke kasedolobho kumele kube ngubani ekusiyo province. I-province-ke ilandela isinqumo esavela kwi-national. Yithe kumele sibone ukuthi leso sinqumo siya-implimentwa ngoba lowo councilor usesigabeni sethu kuprovinsi yethu yakobulawayo. Yikho-ke thina-ke simbhalele leyo ncwadi ukuthi hhayi ndoda zehlele wena ngingawafuna ukwehla sesirekommenda-ke i-national disciplinary committee ukuthi lowo muntu kanjani amiswe kuba lilungu lenhlanganiso.
Ngezinye indlela akulakuxabana lapha kumbe ukungazwisisani kubandla?
Hhayi, akulakuxabana ngitho. Sikhuluma nje i-language efana nayo, sihlabela ingomanye, kodwa-ke bese sishiyana ngokuthi-ke amavesi angikhona kambe sisuka sime njani lapha senze njani. Unobhala jikelele mbona ngani nje okwakhe kukhumbuza okwethu umnumzana Gambarami sesimkhumbuzile samtshela ukuthi ndoda yehla kuleso sihlalo nge-7 days mazazihlele yena voluntary angayala-ke ukwehla-ke. Yikho-ke sesi-activator-ke ama-processes okuthi-ke aye ku-disciplinary committee ka-suspend axotshwe. Lawo ama-processes sizalandela ngendlela okubekwe ngayo unobhala jikelele.